Ukubopha ubaba uJob Skala uloya njalo ngu-vice chairman we-party yethu kuyasidida njalo kubuhlungu ngoba abambophela khona akukho emthethweni. Banqaba freedom of expression, ukuhlukumeza nje ngenxa yokuthi sebephelelwe ngumphako. Bafuna ukuthusela abantu njengoba ungathusela ubaba ekhaya. Ngitsho lenkukhu lenkomo zonke zizatshotshobala, ngitsho lezinja zangikhona. Bazama ukuthusela uSikhala njengo-vice chairman okwenzela ukuthi i-rank and file ye-MDC isubele. Ngalokho Mahlabe Zulu sibona ngani ukubhidliza i-constitution lamalungelo ayinqaba, kodwa-ke asisoze sibuyele emuva. Sizaqhuba ngamandla njengoba lokho ebaqalisayo inhlanganiso yethu ye-MDC Alliance ilokhu ikhula ngoba abantu sebebonile sibili ukuthi iphathi yabantu yiphi. Bangabona iphathi ezondwa yi-ZANU-PF abantu bahle babone ukuthi yiyo iphathi emela iZimbabwe. Ngalokho Mahlabe Zulu uSikhala ubotshiwe usejele e-maximum prison kunye lo-Hopewell Shungono baphiwa ama-charges afana nayo. Kanti lokhu kuzaze kuphele nini ukuhlukuluzwa? AmaNdebele bathi zobohla amanyosi.
Abacubungula ezemithetho bathi uSikhala loShungono babotshelwe ize ngoba umthetho okuthiwa bawephula awusekho, wesulwa inkantolo eminyakeni edluleyo. Lithini ngalokho?
Igavumenti kaMnangagwa eZANU-PF ayisalandeli umthetho. Imithetho yeZimbabwe yenziwa yiPhalamenti, phinde kwenziwe eminye yi-presidential powers, enye yenziwe ngama-high court judges, le-constitutional court. Lokho kutshengisa mhlophe uthi ZANU-PF administration ayisananzi ngitsho imithetho. Umthetho lo walahlwa i-constitutional court ngo-2014 ukuthi awusebenzi ngenxa yokuthi unqabela abantu ukukhululeka bakholise amalungelo okukhuluma esithi freedom of expression. Ngalokho kutshengisa mhlophe ukuthi banxwanele ukubhidliza lokudiliza ibandla labantu. Ngalokho Mahlabe Zulu zinhle zithobelene, kodwa okwamanje abantu sebebonile ukuthi MDC yiyo emelele usapho lweZimbabwe.